Odokotela bahlangana esibhedlela seParinyas namhlanje ekuseni bethula umbiko othi ukubeya emsebenzini bayafuna kodwa imali abayiphiwayo kayiseneli indleko yokugada imijova besiza emsebenzini. Umsekeli womkhokheli wenhlanganiso yabodokotela laba eyeZimbabwe Hospital Doctors Association, uDr. Masimbandoro uthi bayahlonipha imithetho yesizwe kodwa abalayo imali yendleko yokuza emsebenzini.
I think the 48-hour house measurement lapsed now.
The 48 hours ebesiyiphiwe isidlulile kodwa kulosizi ukuthi silokhu singenelisi ukubuya emsebenzini. Sihlonipha umthetho welizwe kodwa asenelisi ukuthi siqhubeke sibuya emsebenzini ngoba asilayo imali yokuhambisa.
People simply didn't report because they don't have the financial backup to really report for them.
Undoro uqhubeka wakhuthaza uhulumende ukuthi azinikele ukukhulumisana labo hathi ukusebenzisa imithethwandaba ukubethusela.
And we are appealing to the relevant authorities, the employer, to actually address this matter.
Sikhuthaza uhulumende ukuthi alungisise udaba lolu ngokuphangisa ukuzama ukuthenga isikhathi esithi ukukhalala kwethu imisebenzi akukho emthethweni akusoze kusize lutho. Inkulumo eziseqinisweni lohulumende yizo ezizenza sibe lempumela ezenelisa ukuthi sibuyele
emsebenzini. Sustainable offers can actually capacitate us to go back to work.
Ingcwethi ecubungela ezombusazwe uMnumzana Mlungisi Mabhena uthe isinqumo seLabour Court asoze silethe inguquko.
Isinqumo somthethwandaba esiyenziwa ngolwesihlanu masinanzelela sibona izikhalazo zamadokotela zingakalungisiswa. Ibona ukuthi akusoze kuncede nalutho ngoba amadokotela angakakujabula asikhanyelelanga ukuthi angakwanisa ukwelapha abantu njalo sikhanyelele lemali zokuthi beye emsebenzini. Izimuli zabo zingela kudla lokwenza ukuthi bengakwanisi bengenelisi ukuthi besebenzise kuhle.
Kodwa abanye bathi loba kulilungelo labodokotela ukuthi bakhalele umsebenzi bekhonona ngeholo kodwa kusobala ukuthi uhulumende akalayo imali efunwa ngodokotela. Omunye wabo ngumnumzana Thomas Moyo uyisakamuzi seHarare okade sesibhedlela seParinyas namhlanje.
Isikhumo esikhona kathesi ngokuthi njengoluntu leZimbabwe siyacela ukuthi ama-doctors abuyele emsebenzini ngoba phandle ngale isimo sibi nje. Kodwa ama-doctors engabuyele emsebenzini sibesicebisa lathi ugovernment uhulumende ukuthi abone ukuthi angayenzani ukuthi lawo ababhadale imali ezingconywana ngoba kwakathesi kuyafiwa abantu bayafa isimo asimanga kuhle.
AbeZimbabwe Hospital Doctors Association bethule umbiko izolo besithi ngemva kokuxwayiswa ngamagqwetha abo sebevumelene ukuyaphikisa isinqumo seLabour Court emthethwandaba waphezulu oweSupreme Court. Odokotela sebenensuku ezedlula amajumi amane bekhalele umsebenzi bekhala ngeholo eliphansi elingenele ukuthi baye emsebenzini kodwa uhulumende uthi akayenelisi imali efunwa ngodokotela. Imizamo yokukhulumisana lomphathi ntambo wezempilakahle uMnumzana uBhadaya Moyo yehlule ngemva kokubambeka emhlanganweni etshiyeneyo. Ngimele isithu 7 ngiseHarare, nguGibson Bebe.